ukubhubha mama lo uGinsberg ongumahluli obengumahluli weSupreme Court obeyintshantsho enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboRegan kuze kuzidlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye akade khokhela amalungelo abomama jikelele kuya kudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba esehlala nominata ukuthi uzanominata lo oza replace kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsberg kutho ukuthi singathi i-legacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe leMelika ngoba umahlolo yedwa kuthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesa sikhundla kawuphumi esokuba ngumahluleli weSupreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona kodwa angiyananzelela ukuthi uChance umongameli Donald Trump uphelinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise i-legacy yakhe kuleli lizwe le-America nxa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana ama-minority labesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani umongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Umongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayiba bamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angaze enzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump, so kasikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomone ke la.